Mbona ngani uNangagwadi thank you uyazama ngendlela zonke ukuthi ekhulumisane nabantu beZimbabwe ngoba I think uya kunanzelela uqhakadeka kwamaZimbabweans nxa kusikhangela ezomnotho lezi ngoba ama researchers azazithola ukuthi amaZimbabweans angaphandle kwelizwe alemali lama assets angafika 100 billion and abantu bona lava bangaqalisa ukuinvest eZimbabwe iZimbabwe ingatshintsha ngesiphange ngaphange ingazange yaboleka imali zakho amanye amazwe okunye futhi kumele sikunanzelele ukuthi owakathesi omhluphi iZimbabwe yi-foreign currency ama-companies azama ukusebenza eZimbabwe ahlutshwa i-foreign currency yefuel yokuthenga imitshini yokusebenzisa kodwa kungaba nabantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe abangayi-invest eZimbabwe that means i-issue ye-foreign currency ayisozibe khona ngoba babesebenzisa imali yabengaphandle kwelizwe so mbona ngani kuqakathekile-ke yikho layo uNangagwa ekubona ukuqakatheka kwamaZimbabweans angaphandle kwelizwe ukuthi ezame ukubatshengisa amathuba akhona elizweni leZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe benze i-business mhlawumbe angayivusa iZimbabwe engabolekanga imali eziningi kumabhanga amakhulu abolekisa imali
kodwa siyabona ukubana uhulumende kamongameli Mnangagwa kawuvumeli abantu abahlala phandle kwelizwe ukuthi bavote kodwa nangu siyambona nguye osebaxoxise xoxa labo ungathini wena khona
ngiyethemba ngezinye izinto abantu abazahamba kumeeting le abazamtshengisa zona zenezo ukuthi kona nxa kuwukuthi ufuna imali yabo kuzamele bavumele ukuthi bevote ngoba akula ngenye indlela ukuthi umuntu angafaki elizweni imali yakhe kodwa engenelisi ukuthi evote baz okunye kile mithethothetho nje eminingi ekhona eZimbabwe ngoba ekwenza ukwenza ibhizimusi eZimbabwe kungabi lula so ngiyethemba abantu bazamtshengisa khonoko lako ukuthi hhayi awukabi lomnyaka ubusa so mhlawumbe kule nto kumele uzithintshe i-attitude yakho imithetho yakho imele itshengisele ukuthi lingabantu abafuna imali lingabantu abafuna abantu abaphandle kwelizwe bebuye bezoyi-investa njalo elizweni lakithi.